Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga litshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 5 Mpalakazi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti ukhululiwe esitokisini ngemva kokubhadaliswa imali yesibambiso kucala lokuthuka omunye wesifazane odabuka kwele Russia.
Ukuthi sabe singazakwazi ukuthi umuntu esimthembileyo lo ubotshwa ngezepolitiki, ubotshwa ngohulumende.
Kwesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lizaqhubeka limemetheka kakhulu koBulawayo ngoba abantu bayaphithizela befuna ukuziphilisa okungabafaka engozini yokuthelelana leli gciwane. Izakhamizi zemaphandleni sezikhuthazwe ukuthi zisebenzelane uhlelo zokuzithuthukisa ezibalisa ukufuya kanye lokulima.
Iphato kethu sasiqasa ukuyakha ngoFebruwari, sikhangelele ukuthi ngoApril siyaba sesifakile imbuzi zethu. Sokwasithinga i-lockdown le yabakhona ngoMatch, sizaqina sesiqhathisa izibazo zethu ngoAugust.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wabakhokheli bebandla le-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti obotshwe izolo phezu kwecala lokuthi wathuka waze waxopha ngomunwe esinye isizalwane sakwele Russia ukhululiwe ngemva kokuba umantshi edalele Magistrate Court eHarare unkosikazi Bongai Mutshutshuti enqume ukuba uBiti kumele ahlawule inkulungwane ezilitshumi zamadola i-$10,000 okuyimali yesibambiso sebail. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UBiti ubotshwe ngolwesihlanu esetheswa umlandu wokuhlasela unkosikazi Tashiana Aleshina, yena ukubikwa eyingxenye yabafakazi kolunye njalo udaba oluphathelene lesinye isizalwane sakuleli esimelwa nguBiti emthethwandaba. Kodwa uBiti uyalilandula leli cala. Umtshutshisi unkosikazi Aida Maromo akasiphikisanga leso sicelo sikaBiti sokuba atholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili. Ngaphambilini kokuba ethule isinqumo sakhe unkosikazi Mtshutshuti, igqwetha likaBiti uMnumzana Alec Mchadehama ubekhalazile phambi komthethwandaba phezu kokuhlukunyezwa kukaBiti kusukela ngesikhathi esiya emapholiseni emveni kokubala ngodaba lwakhe kumaphephandaba ezwe ukuthi uyadingakala ngamapholisa wasevalelwa esitokisini. UMchadehama uthi ufuna umthethwandaba uzihlolisise lezo zikhalazo zokuhlukunyezwa kukaBiti esithi ngoba kuyikwephula ilungelo lakhe. Lezi zikhalazo zibalisa ukuncitshwa amanzi lokudla ngesikhathi esemapholiseni, ukuvalelwa ngecala ebelingakudingi lokho, ukuhlaliswa endaweni kungalandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, lokuthelwa izankosi ngesikhathi esiwa emthethwandaba. Umantshi unkosikazi Mtshutshuti unqume ukuthi zihlolisiswe lezi zikhalazo impumela yazo ize kwethulwa emthethwandaba mhla leli cala liqala ukuthoniswa. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fadzai Mayere uphe umbono webandla lakhe phezu kokwehlele uBiti.
By 2 o'clock 2 p.m. yesterday, the docket was already
ihola lesibili emini litshaye vele eseqedile ukuyibhala idocket yodaba lukaBiti. Amapholisa kodwa ala ukuthi amuse emthethwandaba ngemva kokuba ebabonisile ukuthi lokho kungenziwa njengoba isikhathi lesisakhona.
Together with his lawyers, obviously, you can take me to court now and we can deal with the remand hearing.
Sixoxe lengcwethi kwezokucubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu uMnumzana Jenesani Ntungakwa wapha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Into eqajikileyo ukuthi khona maso kule ecala elinje lingaba liqiniswa kumbeni, sonke sikhangela ngamehlo ukuthi sabe sesingazakwazi ukuthi umuntu esimthembileyo lo ubotshwa ngezepolitiki, ubotshwa ngokhulumende, kumbeni yena engumuntu nje akaziphathanga.
Ukuthoniswa kwecala leli kuzaqhubeka mhla ka 18 zibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lizaqhubeka limemetheka kakhulu koBulawayo ngoba abantu bayaphithizela befuna ukuziphilisa okungabafaka engozini yokuthelelana leli gciwane. Kumanani akhitshwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke, idolobho lakoBulawayo yilo eselihlala likhokhela. Izolo phakathi kwabantu abedlula ikhulu 123 abangamachumi amathathu 50 bebengabakoBulawayo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuyakhanya ukuthi ama statistics amahlanga nxa sesikhuluma ngaleli gcikwane leCovid, kukhanya abantu abaningi bayahlangana lalo. Sikhuluma kanje kathesi yezu ukuthi lama isolation centers amanye ayike ahlale ngelabantu okwesikhathi esidluleyo. Khathesi sizwa ukuthiwa kulabantu kuyatshengisa ukuthi umumo mubi awumhlanga. Khonoko kuyasikhomba sobala ukuthi igcikwane leli alikhethi muntu, lihlasele nje wonke umuntu. Siyezwa njalo futhi lezinye izikolo lapha kuthiwa ababalisi labantwana bezikolo leli gcikwane lihlasele. So kusegcekeni khathesi ukuthi lapha koBulawayo umumo wethu awumhlanga. So kudinga ukuthi kube le ndlela zokunanzela sibili ukuthi sizame ukuvikela ukumemetheka kwaleli gcikwane, ngoba singaqhubeka sinje impilo zethu labantwana bethu zikhanya zingaba phakathi kohlupho olukhulu.
Kuyini ngokubona kwakho okungakubangela ukuthi igcikwane leli lingani libhahile kakhulu endaweni zakoBulawayo khona ngapho? Kungakubangelwa yini?
Nxa nginanzelela mina umumo ongabe usenza kumubangela ukuthi leli gcikwane likhanye lisabalala lingena ebantwini abaningi, kuyindlela abantu esiziphatha ngayo. Okokuqala engakutsho ngathi mina liphango, abantu ngenxa yokuthi bayaswela, abantu balambile. Uzananzela ukuthi lapha abantu abathola khona amathuba okuba nabathengise labe sithi informal sector, kumbe bathengise okusemthethweni bangokemthethweni, uzananzela ukuthi abantu bakhanya sebeminyene kule ndawo sibulo zinanzelelayo khona bemzini wakoBulawayo. Ukuthi ungahamba ngezikhathi zantambama kushaya ama-3 kusa kuma-8 kabe sokugcwela abantu bethengisa imihlobo yonke, othengisa ijukela ngothengisa ijukela, othengisa amabhanana ngamabhanana, amatamatisi, amagwili, amabhethana. Khonakhwana yikokwenza uthole abantu sebeminyene silungoba basebebona le ndawo ikhanya ilabantu bokuthi ungayakiyo abantu bayathenga. Ngokuqala ngathi indlala ebangela lokho. Okwesibili sibona ngathi abantu futhi abahloniphi imithetho yafakwayo. Silabana abantu abangelandabodla nxa uhlana labo abantu bayatshela sihambe sifakile loko kuvala amakhala lemilomo ama-mask. Kodwa isikhathi esiningi yabonani bengakufakanga, lanxa bekufakile ubona abakufaki abakugqoki ngendlela yakhona. Baya bengavalanga amakhala, bengavalanga imilomo, ifake nje ngaphansi kwesilevu la. Uzabona kuphela umuntu esesiba le ntshukutsho ukuthi adonse nxa esebone ukuthi nakamapholisa. Ngezinye indlela imfundiso ebantwini ayikangeni, yaze yazika ukuthi bananzele ukuthi lezi zinto okuthiwa sizenze bonke social distancing, i-sanitizing, asiyenzeli amapholisa kumbe umthetho. Kuyindlela yokuvikela impilo zethu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Ibandla leZanu PF namhla lenze ukhetho lokudinga amalunga edale le-District Coordinating Committee esigabeni seNkabazwe. Umbuthano lo ubuqoqwe edolobheni leGweru, uke wamiswa kulandela ukuna kakhulu kwezulu. Ekuphethweni kwalumbuthano kube lokukhonona ukuba ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje zibuthene kogudu emangweni wakotshiwara esikhumbuzweni sikanina umkhokheli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, obhubhe ngenyanga kaNtulikazi wonalo umnyaka.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni sezikhuthazwe ukuthi zisebenzelane kunhlelo zokuzithuthukisa ezibalisa ukufuya kanye lokulima ukuze zinqobe ingxaki ezivele ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus lonyaka. Lesi sixwayiso sivele lapho kusungulwa uhlelo lokufuya imbuzi eBethel eGwanda South. U-Albert Ncube usiphala ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ekhuluma emkhosini okuvulwa ngokusemthethweni kohlelo lokufuya imbuzi eBethel ngolwesithathu, uMnumzana Mohoros Makurani, umgcini sihlalo webhodi ye-Edward and Love Memorial Trust, ukhuthaze izakhamizi ukuthi zixhasane kunhlelo zokuzithuthukisa ukuze zithole inzuzo ethe xaxa. I-Edward and Love Memorial Trust incedisana lezakhamizi kunhlelo zokufuya lezokulima ukuze ziyenelise ukuziphilisa lapho kule ndlala. UMakurani uthi kuyadingeka ukuthi kungabi labavalelwa phandle kulezi nhlelo.
Kuba nzima ebantwini abagogekileyo, kumbe ufice ukuthi kuba nzima ebantwaneni. Thina isifiso sethu as Edward and Love ikuthi siqinise ukuba inclusive kwe-programming yethu, wonke umuntu azizwe a part of that program.
Kusungulwe amadlelo embuzi lapho ezizafuywa khona phambilini ngokuthi zithengiswe. Unkosikazi Duduzile Ndlovu weSamlot eGwanda South ngumsekeli kamgcini sihlalo weGwanda Study Circle Farmers Association uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kubabisele muva.
Iphadok yethu sasiqa siuyakha ngoFebruwari, sikhangelele ukuthi ngo-Aprili siyaba sesifakele iimbuzi zethu. Sokwathi nge-lockdown le yabakhona ngoMatshi, size sagcina sesiqethisa iziba zethu ngo-Agasti, safaka iimbuzi zethu mhlaka-3 Agasti, ukusibisele emuva.
Unkosikazi Sibongile Masuku ongumfelokazi njalo ekuhlelo lokuthunga izikhwama ngamangqongqo abalubiza ngokuthi hamba labahambayo, uthi kuyabasiza ukusebenzelana ndawonye.
Ngasuka lapho ngaya kwakha indlu yami ngaleso sikhathi ngiseselwe ufelokazi wobuhlungu. Hhayi, ngathola indlu enhle, ngajabula ngemali yezikhwama engizithungayo ngamangqongqo.
Unkosikazi Opha Mabhena oyebhalula uziphilisa ngokufuya inkukhu labanye bakhe, kodwa layo khala ngegciwane le-coronavirus.
Kathesi sesingani sesithethuthi, into nje esiyihlupho kwakathesithesi mkhuhlane wonalo bekhona ukuthi le nkukhu azinganasisatholakale zeziswelakala lokudla okukhwela kokuphela. Kodwa hhayi, siyazuza uncedo ngoba siyaphila le moli, sifundisela abazulu.
Osaphethe isihlalo somqondisi we-Edward and Love Memorial Trust unkosikazi Vivian Moyo uyalandisa ngohlelo lwama-study circles athi soluqhelile.
Instead ukuthi babe ngama-singles besenziwa ngama-groups okuncane, sebe ngama-associations where they are putting ama-livestock abo together so that they penetrate ama-bigger markets to sell, whether imbuzi or to sell as meat, like they are upgrading ukuthi bazuze lama-stands ukuthi bakhe ezinye izakhiwo where they can control the production of their livestock.
UMnumzana Phineas Maphosa ongukansila ka-Ward 14 uthi ziyasiza kakhulu lezi nhlelo zama-study circles esigabeni sakhe, ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ziyabanceda ngoba ngathi sekunje kunzima ukuthi badinge ukudla, mbe badingeni bathole le mali. Kodwa nxa bele ama-project anjengana kumbe inhlelo ezinjengazo lezi kuyabancedisa. For instance, nxa ukwazi laphana besithi wena bake bathengisa izifuyo zabo, bethengisa ko-okay la ko-the brine imbuzi zabo, bazuza imali ethize. Kukwenza kutshengisa ukuthi wona imali yabanceda ekuthini bazuza izindaba njengokuthola ukudla kumbe lezinye inswelo ababelazo emakhaya.
Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuthi inani labahlaselwe ligciwane le-coronavirus ezansi yamandebeleni seliqonge laya kwaba likhulu lamajuma esikhombisa. Ababanjwe igciwane le-coronavirus kwinsukwane esanda kwedlula babalisa amanye amakhansila kamansipala weGwanda kanye lezisebenzi zeGwanda Royal District Council lebhanga le-CAPS osewudala ukuvalwa kwalezi ndawo. UZulu ukhuthazwa ukuthi alandele iziqondiso zokulwisana laleli gciwane ngokugqoka ama-mask, ukuqhelelana lokungabi baningi ndawonye ngoba selimemetheka ngamandla. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lokhu sikudaba lwezemaphandleni. Izakhamizi zasesilobela phansi kwenduna uMalisa ziyakhonona ngokuswelakala kwedibha emangweni waseNdlamathuli laseMasuthi. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi zakamizi lezi seziqede umnyaka wonke ezingadibhisi inkomo zazo kulumango sokufaka inkomo lezi engozini yokuthola imikhuhlane ebangelwa yimikhaza efana le-tickborne leyamasondo lomlomo i-foot and mouth leminye. Izakhamizi zakulumango ezikhulumele Studio 7 zibike ukuba udubuso olukhona yikuswelakala kwedibha endlamathuli lasemasuthi. Umnumzana Sahle Mahlangu osuka kuwa 21 phansi kukamlisa umnumzana Mjikiza wathi uthi udubo olukhulu yikuthi kabala mali yokudibisa inkomo zabo. Esinye njalo isakamuzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Mustafa Sibanda uthi udubo lolu soluphazamisa inani lenkomo ezitholakala kulumango. Esinjalo isakamuzi esisuka kuwa 28 umnumzana Bernard Mangena uthi uhulumende kumele asize izakhamizi lezi ukuze zidinge indlela yokudibhisa. Izakhamizi zesilobela ziqhubeke zisithi uzulu weZimbabwe kumele ancede kulumango ngoba udubo lolu lulakho ukuqeda inani lenkomo elizweni nxa lungalungiswanga. Ngesize njalo isakamuzi umnumzana wathi egcizelela
embele ezinye kazitela mbele siyazame ukuvethi naye ukuthi sifuna ukuthi sidibhe zinkomo akulanto ebuyayo.
Imizamo yokukhuluma lenduna uMalisa yehlule ugatsha lwezokulima lalo lungakasiphi imbono yalo ngesikhathi sisiya emoyeni. Imele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ngikuthi bana sihlobo olibulisayo uMpractitus Jeremiah ngimele uSithandekile Mhlanga. Kuhlelo lamhlanje silo nkosikazi Maria Rusike okay. Yena-ke oseNgilandi. Nkosikazi siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Okokuqala ngiyabonga ukuthi osinike isikhathi sokuthi sikhulume ngesikwenzayo. Siyabingelela njalo kubalaleli abe-Studio 7. I-Royal Destiny okwamanje sisamile ngoba i-Royal Destiny liqembu ebelande ngabantwana, especially abantwana bethu bahamba kuma-universities, njalo sisebenza lama-artisti azimeleyo akundawo ngendawo. So kuye kwasinzimela ke ngokuba zintsalo ngesiXhosa sithi kuba zintsalo kubalela le. Okwamanje sisamile ukuthi sike sithathe i-break sikhokhe umoya sibone ukuthi singaqhubeka njani ukuya phambili. Kodwa ke ku-Royal Destiny i-vision yethu kakhulu ngeyokusebenza sisapota abanye ama-artist ngoba i-industry yomculo i-industry eyenza abantu babe isolated okokuthi sometimes uyabe ufuna ukuthi uhlangane labanye abaculi likhulume ngezinto ezilihluphayo njengama artists. So sivele nje ku Royal Destiny sihlangene lamanye ama artists siyabe sixoxa si encourageana sibonisana sisupportana sifundisana futhi ilizwi likaNkulunkulu eliyilo elisipha amandla ukuthi siqhubeke ngomculo wegospel ngoba umculo wegospel ngumculo olezilingo olwiswa nguSathana kakhulu. So kuleyo ranti ke asiyekelanga siloko sila baculi esisebenza labo esibasupportayo
alisahlangani vele sokwahle kwama konke kumbe selibuthana ngezinye indlela
sesibuthana ngezinye indlela sesibuthana ngezinye izizathu asisabuthani kakhulu ngokurekhoda umculo okwamanje kodwa sibuthana sincedisana so sesilohlelo olutsha olungumntwana weRoyal Destiny okuthiwa yi-Inspire Nations
chasisa ngi-Inspire Nations leyo
i-Inspire Nations lohlelo esilwenzayo kumsakazo weRadio 54 lapho esi-celebrator abanye abaphumeleleyo sincedisana nje ukubonga uNkulunkulu ngasenzela khona sikhuthaza labanye ukuthi bafunde kulabo abaphumelelayo sesilabaculi abanengi esibaletha kulolu hlelo sifunda ngokuthi kuyini okwenza ukuthi baphumelele kanjalo ke siyaxoxa njalo nangezinto ezisihluphayo ngumntwana weRoyal Destiny osakhula ke laye ukanetha lohlelo esithe sakhona ukuthi silwenze kulezi nsuku ze-COVID ngoba sile sikhathi sokuthi senze something. UNkulunkulu wafaka ke enhliziyweni yethu ukuthi senze something virtually, kumidiya virtually, ukuthi sisupporte abanye, siphakamise abanye.
Belilalele kungxoxo esiyenze lo nkosikazi Maria Rusike. Isikhathi asavuma ukuba siqhubekele phambili sesisimalapha olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane abahlala kwele South Africa eyeZim Imbokodo. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kanyukela umsakazi, ngiyabingelela kubalaleli.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kulandela ukuvulwa kwamabhoda ikakhulu le Beit Bridge? Bakhona yini osebezwile asebehambile kumbe ukuphenduka bevele ekhaya?
Msakazi, ngicabanga ukuthi ngimva kokuthi amabhoda avulwe ekuqaleni kwena linyanga esiqalileyo, abantu abaningi babelesasa lokuthi bafuna ukuhamba ekhaya. Uhlupho lungathi kusebantwini laba abafuna ukungena eSouth Africa lapha emngceleni weBeit Bridge bengena bevelele eZimbabwe. Engibone ngani bathi bahlutshwa kakhulu yiwo la ama-certificate awe-COVID-19, ukuthi kumele uze la ama-certificate COVID-19 abonise ukuthi awunaso, awunalo igciwane leli le-coronavirus. So kungathi ukuye ekhaya kuyahambeka mpela kusuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kuyahambeka. Sisalinde kakhulu ukuthi njengoba kuyimpela nsuku omalayitha bezaphuma bethwale behambe ekhaya, sibone ukuthi bayahamba kuba njani emngceleni, bazodlula kanjani, and mase bejika ukuthi bajike bephume eZimbabwe bengene eMzantsi Afrika kuzoba lula mbe kuzoba nzima ungakanani.
Yona iminyaka yonke ngalesi sikhathi abantu bayandise ukuhamba ngobuningi besiya ekhaya, kodwa ubona njani kulo umnyaka?
Ayi msakazi, uyayibona lento yobhubhane lwegciwane leli le-coronavirus ingathi imoshe izinto eziningi njengoba ibivele imosha kusukela iqale ukuba khona ekuqaleni komnyaka. La manje ngathi izokwehlisa kakhulu izinga labantu abazofuna ukuya ekhaya. Okokuqala kuzabe kusenziwa ukuthi abantu abazafuna ukuphuma eSouth Africa besiye eZimbabwe, indleko zakhona vele zizaba zeziziningi, abantu abaningi kuzaba nzima. Kanti futhi abanye abantu bayesaba ukuhamba ukuthi baphume basuke lapha emsebenzini bahambe baye eZimbabwe, bafike khona eZimbabwe. Iningi labantu likhala ngokuthi kusokungenzeka ukuthi mhlawumbe sithi sikhona ngale kuvalwe futhi kube le lockdown, sigcine sehlulekile ukuthi siphinde emsebenzini. Abanye futhi bakhala ngokuthi eZimbabwe bakhoshwa ngama test la afunekayo ukuthi atholakala nzima umbelulo ungakana nxa behambile mase befuna ukujika uze bathola ama test lawo baye testa for iCovid 19 ukuthi batholakala ukuthi ba negative aba abantu basemanqiyana abazi ukuthi kuzoba lula mbe kuzoba nzima ukunganana ukuthi bayenze leyo so abantu bangathi basamile kancane ukuthi bahambe wabona omunye la usalinde ukuthi aqala abantu abahambayo bazobuhamba bajike njani so kulesi sikhathi sakhisimusi low ungathi sizabona abantu besiba balutshwani kakhulu ungathi bonke abantu basengani bare kungabazi ukuthi bahambe bangahambi so kuzoyenza ukuthi sibone inani labantu abachapha umngcele ngale festive season lisiba lincane kakhulu
okugcina ungavalelisa abalaleli.
Ayi ngiyabonga umsakazi, ngibongela kubalaleli, sengathi abantu bengaba lokuhamba okuhle, laba bahambayo abasuka kwabanye amazwe besiya eZimbabwe, bantu batheste bahambe besazi ukuthi banjani ngesimo sabo sobhubhane lolo lecoronavirus. Ngiyabonga.
Lo ke ngukosazana Victress Mathuthu okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane abahlala eSouth Africa eZim imbokodo ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Sizigqibeke ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa oloqembu leDubute Warriors lona eselethule idlalade elitsha elilesihloko esithi uMasila kudliwa. Untungameli Nkomo uyalandisa.
Iqembu leDubute Warriors liphuma khona kanye koDubute ePlumtree. Umkhokheli waleli qembu uThobani Dube ulonda imbali yabo.
Siqale ngo-2014 sakhipha album ethi uqopha ukuqopha sabuya ngosasidlene indlebe 2015-2016 nguvuma 2017 nguzonelwa mvunye 2018 ingqobe 2019 ngirabutho and then 2020 hit song uMasila kudliwa enethunga kayisengeli phansi kwafitshane nje yimbali engingayichaza ngeDubute Warriors sinabafowethu wethu ababalisela uGray Tony Chuma uMillicent Dube noThindo Manyanga oPromise Dlovu uRhythmist.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi bahambile uqokile lingamfulatheli kanye lethi ukugula. Abangathanda ukuthenga idlalade balithola ngaphi tu?
Njengoba thina si-based eSouth Africa, idlalade lethu elitsha litholakala khona eGoli. Uthinta inombolo engizozitsho manje ngu-072-604-6784. Ma ungaphandle kwe-South Africa, just remember ukufaka i-code ngu-0027 ubusufaka ukuthi 72604-6784.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Abalandeli womculo werumba siwukhuliseni siziphathene kahle sitholeni ama-CD ama-original. Ngiyakhuthaza njalo ukuthi abantu besubscribe kuDubute Warriors official channel ku-YouTube. Ibhale Dubute Warriors official, just subscribe to that channel ukuze nathi siqhubeke siguguzeleka ukuthi siliphakele uluju lwendlebe.
Aphuma ke enkundleni amaqhawe eDubute Warriors ngale.
sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.